Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 2022 ngukips 2 vele. Endaweni zethu lamhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply they can't really meet with each other.
Kulamakampani akwele China angaba ngamachumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi oyiChina Stanbic Job Fair. Kungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sianganai Expo kwenzelwa kwaBulawayo. Kuleviki kuhlelo Woza Friday siloStanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthi uzokhumalo usipha lolo daba.
Umkankaso weqembu le-Operation Dudula lo usuthiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emahofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabelweni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka kusebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele isikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe esabelweni seLimpopo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza? Kulezikulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele South Africa. Akusakhulunywa-ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi uhlelo lweDudula lolo luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emoyeni.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni laseSouth Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela ikakhulu oteacher okwenziwa ngu-Operation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulu Phiri uthi le into enziwa ng-Operation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo ngoba vele idemand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela okuphathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kweDudula lokho. Kodwa-ke phambilini uphatha intambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anje Mtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
kulamankampani akwele China angaba ngamajumi amatatu aphatheke kumbukiso wensuku ezimbili wokudinga umsebenzi we-China Stanbic Job Fair ukhangelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPresident Jeremia uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqwe ngabebhanga eleStanbic bembambisenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni e-Chamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalo mbukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStanbic uMnumzana Patterson Mahatch uthe ihloso yokuqhuba lo mbukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu beqoqe lo mbukiso. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso e-Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo obona ngokwethula kwemibiko kule nhlanganiso unkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqe lo mbukiso bebambisana labeStanbic oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demand and the supply, they can't really meet with each other. And also, very importantly, in Zimbabwe, there's a misunderstanding and a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's a different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we are offering.
Owenze sabalo walambukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincwichi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalo mpukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho unkosikazi Chanel Leo. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizweni lakhe. Ngakho-ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo mbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende unkosikazi Limbayijiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lombukiso. Sikhuluma nje kulamankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula athoba minembili 80 aqhatshe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC. Practice Jeremiah.
Ungena kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe kwehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa kobulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angene lumbukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa uMnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani Sanganai World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Sibone ukuthi masithathe elithuba size la kuyihlanganayo ihlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amakhongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetyelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne-community aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
bizimusi lokutholisa abantu izimoto zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke
sanganayi sizodinga amakampani okusebenzisana lawo i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi if ngakube kanjalo esisebenzisana lazo so sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day so sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimoto zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bathathe izimoto bahaye izimoto
umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwaba kubhizimusi lezokwethekela
sikhangelele ukuba simarkete ama products wethu awegin liram ngoba lapha kule market tourism sector
unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe-women in tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla
umbukiso wayesangana naye muhle ngoba usihlanganisa lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism
unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganayi World Trade Expo bakhangelele ukuba babe nezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela
ezandla yona lo mntanami owubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho siyabonga nje ukuthi sisise lamathuba okuthi siyenze imisebenzi yezandla sizothengisa siphile labazukulu
khulumisa Zimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Kote uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa lamhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola lemelika hhatshi elezimbabwe abathi kalisathengi lutho iziphathamandla zezemseki zalile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ sikhokhe lo mnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le
sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka ngakho ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZimsec ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lomsindo abantu abathwebula imhloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwa
singathi baba Sibanda kuyini elifuna ukuthi iZimsec lenzele khona
sicele inhlanganiso yeZimsec ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananayo sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula baphiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani bethwebula bephiwa imali eyimalini imali eluhlobo bani singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa sebebhadalisa ngama-US dollars so sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar singakhangela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bayathwebula imihloliso bacina besebenzise imali eningi kakhulu eyacinisisedlula leyo mali abacina sebeyihola ekugcineni Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama contract ama teachers bengakayithwebula bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana labezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service logatsha olukhangelezwe mfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunywe. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo ukukhangela imihloliso eyenzakalayo eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda ukunhlanganiswa yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe besixoxa laye ekubulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende lakwele Melika ele-US House of Representatives akukomiti ecubungula isihlakalo sikamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owayengumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesehlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State umnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende u-Merrick Garland bahlangene nabanye babo basemexico Mexico izolo eWashington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kumngcele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni wabe-Mexico wele Melika. Abantu esigabeni se-insiza bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapolisa abika uba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. Umnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abatholiswe nzima ngamasela la kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwano nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapholisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi owamanje uhlala kuphi.
Umakhelwano wabaleka lamanje kakho wahle watshiya umuzi, kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhale ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwacashwa futhi ezindlini. Manje ngikhuluma last month sekucatshe inkomo okuliguqa kwama kulithokazana njeso siya kuba lithokazi kulinini kucatshile la. Angikwazi nje ngabe kufela egangeni kumbe sokuyikho ukuthi sokungena ezinkomo engamsazi yikho kukhona.
Ye singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontshe inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile futhi nami efonini ngazama ukubhala lapho ukuthi indawo yakhona ingaukuyeila mhlawumbe ngingathola inkomo yami engingayiboniwe. Sobe ngisizakele kube khomenta lapha abanye beqhambe ukuthi kungabi nendawo, kodwa izingikhatshana ngoba ngisemsebenzini ngabe ngiyekhona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngeni. Yikho lapho ebengifisa khona nami ngithi ngiyefika khona nami ngiyakhangela mhlawumbe ngathole kuyinkomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubone ngani kuyini okwenza ukuthi agcine kutshontshela inkomo le mbuzi?
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kusho ukuthi mina ngifika kwakhalaphana ngangingamazi ukuthi ngumuntu oganye. Mina ngangiyiphethe nje njengomfowethu, kade ngiphethe isigani. Imenzela yonke into ngoba ubengasebenzi, ngangimncedisa nje kokunye. nami mangi kuyisebenza ngaphansi imbizo ngizobamba lapha ngizobathola ngamasini kanti niya siyada wanga kube manje yini kube manje yini lokho ngoba uqale lapha sengizikhathe khona ukuthi yakwenza ayisebenzele imizwe lenku into ezinjalo samthola indaba engayireporta emakomiseni kodwa akula progress ngoba angizwa lokho yena vele ke uyifonela kathi esemile kulezi zinto emfonele into enti ngazithi imbizo yakhe zangenzana amaphoyisa akanyeka ambotha ipolice ezimbabwe angazi esitshoni
so zingathi uyanitela sibili ngobusela bakhe
awuyanitela kakhulu 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 kodwa ukuthi ungabuye endawo mali uthathile ebemibhalela la mameseji njengabanjwa yicorona ngesikhathi secorona ngemva khonapho mbange yicorona khanya ukwezivile ukuthi mbange yicorona namfonela athi icorona ikukhuthile mfane phose wavani hayi ukuthiwe mbijana ngabihleya kuthatha atho njalo nje ubona ukuthi uyabhena yantela
kwenziwa kuyinto amapolisi engambophi
hayi nama ngikwazi angeke ngitsho sibilithi kuyini ngoba yena wanjela wathi ezimbabwe angekaboshwe yipolisi so ma etho njalo ukuthi uphinde ubone la mapolisi engambophi ngoba ahamba emapoliseni ngayaripota indaba sahamba la mapolisa ngahamba la mapolisa ngasuka ngafika ipolisa epolisi sahamba samdina nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi iphanathela khona utshwala sayafika akaze simbone njengaya epolisi steshi kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisa owayekhona ngesikhathi ngiripota ngathi anikazela izwe lutho wathi hhayi ngamthela ngathiphela lokhu angibonela lo muntu bathi hhayi sizambani wama kunje
umnumzana Sindiso Mkhwana Zikhumalo uhlala ensiza siphindeka kuxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi
masihamba ngoHarare Road ubheke Harare uHarare Road khophana zilentaba zidina kule ndawo khonaphana okuthiwa yilokhadi ma udlula kancane sekuthiwa le-toilet soke besuka lazo khonaphana I think olokhadi yinyathi liyani but kubambele kune-bounder yikho kune-bounder eyisiza soke ziphuma ngapha enyathi zizongena ngapha eyisize imbuzi lezi kukhanya kokuzimbuzi zokade zinyeke kakhulu sibili abona kilo zi-200 khonapho ngokuzwa kwakhona so bezisuka zingena ngapha eyisiza kugodlayo so umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijale ukubabiza ukuthiwa ngumazibaba ubezenza umprofithi nyana kwakhona besenza into ezinjengazona lezi so mbuzo kumele lamo
ye sizokuthiwa-ke kukhanya ngazani khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ikade sigqambulwa khonapho akusitshele futhi ngamafutshane
bezikhona ezimbalwa abadala izakhamuzi zigcine sezikhonaukuthi into zawonakala zasebeqoqana izakhamuzi zakhona phana ukuthi hhayi asike sike zame ukuthi silandele
umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insiza South kuliviki kuhlelo Woza Friday sinoStanley Nyathi umculi ocula umdumo we-afropop oza le ngoma zakhe zokholo lwesikristu unyathi udabuka enkayi kodwa okwamanje isebenzela kobulawayo uxoxa lo ezazisa sibanda
Viki wonke kulolu hlelo silibhakulela abaculi bakithi lemculo yabo namhlanje omnyama ubambile sihamba nomfana kaMdluli asizwe ukuthi usiphatheleni
udabuka le enkayi lalapha kobulawayo futhi ngibuye le ndaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze afropop ezinye zikhuluma ngothando ezinye zikhuluma ngokuphila generally
kade cula uStanley okwamanje sephekele elinye idlalade elitsha
ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020 esibili bayikhipha ngo 2021 leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi ako akomthwakazi ile ngoma ezimnandi esifana na lale ingoma ethi bangibiza ngamalume inengoma ye Highlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacindezela amadlalaje engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-albhamu amabili abengawe-gospel kodwa ke manje sengihlanganisa sengithula i-afropop i-gospel yangkhona iyobe iyi-afropop. Ama-albhamu lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo ukhona omunye u-injiniya ubhese khona ngale South Africa ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayela i-guitar bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokunene.
Nyathi ucela ukuxhaswa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi mdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngiyenza kwama-videos, ngiyashuta ama-music videos, ama-movie, imichado, ama-picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook ngu-Stanley Nyathi, ku-Twitter ngu-Stanley Nyathi, ku-Instagram ngu-Stanley Nyathi. Then go WhatsApp and call 073-453-3075 in number South Africa.
Namhlanje besikwese lomfaka mdluli uStanley Nyathi kuhlelo waza waza Friday belasonto endlekini lonke igama lami ngeza Jesus Banda.
Bathi iphosi makhlifi mahlola nyama ulivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo ukhiphe sidube lilale.